So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 11 kunhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
besikhala ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele laphume lohlelo licacileyo lokuthi injection leyizane kanjani
Kupupe abantu abalichumi lanye ngecoronavirus yeZimbabwe isolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi gakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane.
Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zezimbabwe.
Kule kampani ya kwele Russia emba amadayimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha iCOVID-19. ELeSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge mhla ka-15 ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abalichumi lanye ngeCOVID-19 yeZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebanjwe umkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,864. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lane 1,364. Inani labahlaselwa yilomkhuhlane kanye lababhubhayo liqhubeka lisehla ngesikhathi uhulumende elandula impiko ethi gakaphumi lesinqumo ekuthini uzathenga uphi umuthi wokujova abantu ukuze bazivikele kucoronavirus. Kulembiko ephume kumaphephandaba ebisithi uhulumende uzamelela ingcwethi ziqale zicubungule ubukhali bomuthi ozasetshenziswa andubana ilizwe libe kwazi ukuthi lithenga uphi. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. ELeZimbabwe liphakathi kokukhulumisana leChina ngokuthenga amajekiseni alo alungiswa inkampani yeSinopharm kanye leRussia ngejekiseni yalo eyaziwa ngokuthi yiSputnik V. ELeSouth Africa lona lithenge umuthi olungiswe inkampani yeAstraZeneca kwasokutholakala ukuthi umuthi lo awulaphi ngokugcweleyo umkhakha weCOVID-19 osuqhamuke kulelo lizwe. Kodwa izolo inhlanganiso yeWorld Health Organization yethule umbiko isithi umuthi lo uzasebenza la kulumkhakha. Le yinto ethiye abanye bedidekile besithi iqiniso kabasalazi. EZimbabwe kona abanye bathi balokwesabela ukuthi njengoba uhulumende elembali yokubandlulula ekwabeni ukudla ulakho ukwenza okufanayo ekuhlabeni uzulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ongumkhokheli wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Akukaphumegcina ukacaca ukuthi abantu izaniwa njani le injection besikhangela ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele laphume lohlelo olicacileyo lokuthi injection le izaniwa njani kumbe izanikwa ngama-districts kumbe ama province kucace lokuthi izabe ihlatshelwa kuwapha ama centers kucace kodwa kwakhathesa ukukaphuma khona ngokunjalo ke njoba sisazi ukuthi eZimbabwe sibalohlupho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi ingxenye izathi sibuyile bese kusiba leketa abajabi ukuthi kuqalwe ngokunikwa abanye ikakhulu bona abalenhlanhla ukuthi bona bakuhulumende labona abangathi bayazi ukuthi bona ngabe ruling party yeZANU-PF phose yiba bangaqala so besifisa ukuthi into le ingayenziwa kungeni so bonke abantu ama stakeholders athiyeneyo kuvunyelwa ukuthi kuzaphathwa njani kodwa sikhuluma kanje kathesi nxa ukuthi uyabuya ngeviki ezayo kuze kufike lesikhathi ungakacaci ukuthi injection izaniwa njani abantu because okuluhlupho so ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibili uhulumende kathesi uyatshengisa ukuba ngumuntu ngoba impilo yabantu bonke asiye abantu abezanupf bodwa kodwa yabantu bonke kufanele injection ingabuywa inikwe abantu bonke abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo kungabi lokukhethana kule indaba yokuthi abantu nikwelo umuthi
selikelezwa na ukuthi iJackson le ingafika ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe
well thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini sizwe lama newspaper la kubo social media kodwa iqinisweni asikatholi uhlelo olicacayo ukuthi iprogram yakho izahanyiswa njani asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikwe le injection ngobani kodwa ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelwa nguhulumende labona abazaba yingxenye kule ukuthi ngasikhuluma kanje kade singaso kufakiwe iqula labantu esingathi icommittee ezempila kahle ngenisa labantu lasi zakhamizi lamaya ama stakeholders nje wonke ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi injection lengayibuya ukuthi wonke umuntu ayifinyelele lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu khona kube kuzancedisa njalo phela sinanzela ukuthi kulama districts atshiyeneyo kulama provinces atshiyeneyo konke lokho kwakacaca ukuthi kambe injection ingabuyiza niwa njani ngoba ngabonga unikwa nje kungaqedakali kuze nisa abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole so kuyisifiso sethu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi ngale injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izanikwa njani abantu kugqiniswane labo kube lela maceba afakwayo abambekayo ukwenzela ukuthi nayisibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile so ke sikhangele sonke sivula amehlo lendlebe ukuthi sibone kuzohamba kanjani kodwa njalo thina njengezakhamizi sizimisele ukuthi hayi singabona ungathi akuhambi kuhle asoze sithule sizakufaka kube segcekeni ukuthi hayi indlela okwenziwa ngayo le okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya nxa kulezi gwenxa kulungisiswe masinya
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kunjalo nje inkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe iAlrosa PJC ithi izathengela iZimbabwe amajekiseni ecoronavirus alungiswe kwele Russia aweSputnik V. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende esememezele ukuthi amajekiseni awaphiwe ngele China azaqala ukufika elizweni ngomvulo. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zeZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe eqinisweni ngabantu abazintandane kulusizi ukubana silomama umonika esikhumbulayo ngemva komnyaka ophelile waphuma esithi iZimbabwe ancedisa iChina. So ukuthi lanamhlanje njengabantu bakuleli lizwe sithi okuzaphuma emlonyeni kaMonica yikho esingakulalela njengelizwe siyabe siyazikhohlisa. IZimbabwe kayila capacity yokuthi ngathenga anything. Uma kungaba le mali kuyabe kuyindlela yokubana bezinothise ngoba siyakwazi ukuthi kwelakithi lanoba kuthiwa imali yokuyathenga ibhokisi lomufi abantu bayo befuna ukuthi betshontshe. So mbona ngazathi kufuze ukuthi sikuvume ukuthi kungathi umbuzo ukuthi bayatshontsha malini ngoba abantu abasiphetheyo ngabantu benkohlakalo ngabantu abajayele ukuzinothisa ukuthi abantu benze anything ezasiza umphakathi kakukho kubo lokho.
Ukuthi bengaze betshontshe imali ekhangelane lomsebenzi ongaka okulwisana le coronavirus ifuzwayo.
Akusiyonto entsha leyo baba. Ungakhumbula odinga umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadaya ukhitshwe yiso isandla baningi abathintekayo ukuthi nampa ama-tenders emalini zemkhuhlane. Kithi sesalahlekelwa zinhloni, salahlekelwa yobuntu, akukhethelekile ukuthi imali ngeyani ngafika ezandleni zabantu bakithi. If either ba-inflate ama-prizes besenzela ukuthi bebe and kwelakithi akusethusi yikho vele uzathola layena low owayetshontshile ngesikhathi sewilo vele sebisethu. So elakithi ubusela ayisiyonto okuthi yethusa, inhlalo yethu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe. Isitichi samagesi ewange power station esikusigaba sika unit 1 silumathe umlilo santsha izolo ntambama kwacitsha amagesi kwezinye indawo. Umphathi ntambo wenkampani yeSesa Holdings umnumzana Sydney Kata wethule umbiko esithi umlilo lo ubangelwe ikuvuza kwedizili. Uthe isehlakalo lesi sibangele ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngamandla kagesi angena ku-140 megawatts phakathi kwamahola amathathu. Kodwa uthe baphezukwalo loludaba njalo namuhla amagesi azabe sekhona ngokugcweleyo. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana ibonisa amalangabi lentuthu ethunqayo kulesi sitichi. ELSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bay Bridge kusukela mhla ka-15 ngeviki ezayo. Imingcelele ivalwe ngenyanga edluleyo umongameli Cyril Ramaphosa esithi umkhuhlane we-COVID-19 ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokwesimemezelo esenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa, imingcele yakwele South Africa ogoqela lowe Bay Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelele ukuvulwa ngomvulo mhla ka-15 Nhlolanja. Wasaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani ye-Border Management Agency umnumzana Kene Ravele utshele ikomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imingcele ithi ivulwa kungaselamigoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lweziphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni we-Bay Bridge. Uthi okwakuqala bafuna ukuthi izikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sekuvaliweyo. Bafuna njalo ukuthi kube lokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapasipoti ukuze kungathi kucele leZimbabwe sebedindelwe baphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele ututaba lokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwamazwela omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made of a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebesiphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
Because what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni kulandela insolo zokuthi amanye amapholisa eZimbabwe lamasotsha kwele South Africa aphiwa imali esifumbathiso ngabafohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngumvulo sekomukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemincele lokho.
Abantu njengoba nje behlezi lapha balande imisebenzi kodwa banemideni ekhaya abayishiyileyo okwenza ukuthi bafisa nabo ukuhamba besiyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi amapasipoti asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bengalokothi ukwekela kusenzakala ingxabangxoza yesiminye eminye ebonakala enyakenye lekuqaleni komnyaka.
Awungeke ukuthi uvule ibhoda uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane, bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminye eminyele siyane sika-December, hayi afanelanga ukuphinde kwenzeke lokhuyana. Uma kungenzeka, ohulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu. Ngoba kufa abantu laphaya, baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantu kazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eziqakathekileyo ugoqela labomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendizamtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Selikubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ibika ukuba ibandla leMDC Alliance lithi alilani lokwenza lenkulumo zamabandla ombusazwe ezikhuthazwa libandla likamnumzana Douglas Monzora leMDC ngoba uMonzora esidla lezano PF. Iphephandaba leChronicle lithi obengumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane weCOVID-19 umnumzana Douglas Nyikayaramba, yena owake waba yisiphathamandla sebutho usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kwa Studio 7 linjani kodwa ngondlovu okhulumayo e-Stadium Park ngapha kwele South Africa. Hayi siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili ku-Studio 7 le ndaba lezi lisiphakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amaqiniso apheleleyo kodwa kubahlangazimuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona ezanaphefu abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele. Kungalanto abangayitshintsha, ngeke betshintshe umthetho, awayamukeli lama-point akhulunywa ngabantu. Pho ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokho esiphethe sikhuluma. Okusalayo injection akukho uhlatshwa kona baphezulu kucala. Thinta siza kuyela emuva ngoba angeke sithembe. Sipetshale kamnangagwe ngeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kanti ibhubhisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo. Abantu besethemba ukuthi hayi vikele i-coronavirus kanti hayi. After this time is siyabonga.
Linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Lo okhulumayo ngu-Arthur Sibanda ngiseqayela. Mna ngithanda ukuthi ngithi hayi izanu kabayenzi i-Politburo meeting yabo. Kabayenze baye phambili anti bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandele. Kodwa bekuhamba bethelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli. Wasola ukhaya yena lo nguye omemezeleyo uSimon Khayama wasola wathi ngisan African to celebrate death. Let us think about the families who had lost their loved one. Wakhuluma kodwa bafa ngobulema babo kabahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli kabahambe asikungeni hambani liyekwenza kodwa nxa selisifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkayo.
Yebo umsebenzi we studio 7 ngikholisani ukhulumayo ngikuthumane sejonde. Hayi ngisakazi ngiyathaba ngendaba esizizwa zona sika studio 7 mayelana ne-corona sihlala sinqabele. Lathi esihamba khona sesikwazi ukuthi hayi sinomsakazi wethu we studio 7 ositshela ukungcono kuberedio Zimbabwe. Babethumezela ama-message abo ku-WhatsApp kumafoni yethu but akuzwiseki iqiniso kakhulu sibizwa ngani basakazi lihlalele njalo siyabonga inkosi likhokhelele kuze kufike nini nanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu
Salibonani basakazi abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela amba kithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu le MDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Spanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelile ubesenelisa 70 years ephila esidlisithwala. Hawu sithi khula uze ukho kube kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi iqhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenza ngokukhulumela ibandla siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu sibona ngani ngendlela ekhuluma ngayo ibandla lethu liza sukula izakhula ngendlela emangalisayo 2023 siyanqoba siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa khula uze ukhokho uhambe ngo ndolo nyabonga
Salibonani salibonani basakazi abahle khuma lo ngwenya la esandini eGoli siyabonga ukusethulela indaba ngoba kungasiyini hayi kube okunye basikwazi kodwa ke ngenxa yokuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo ngathi uNkulunkulu engalelusa alisithe ngaphansi kwesandla sikaSathane uSathane angalitholi ngoba phela uSathane uhlale ezingela abantwana bakaNkulunkulu mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeke ukukhuluma into ezingayisizwa la kuma WhatsApp la lethi injection yecorona iyabulala ngoba oqala ke kose Jove ngayo ngoba ingone ifike nje emalangeni la eSouth Africa lokuthi manje ngoba siphikele lo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola sisebenzisa abantu bengahambeli kude umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukwenza sengathi ababonje manje utshwala buvuliwe sebeyaqala igenge lencane yokulala bephuza utshwala behambe ebusuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu zamuntu baziphathe kahle konke lokhu kushiwo i-government abakulandele njengoba kunjalo sincengele impilo sibheke phambili kwenzele ukuthi sikwazi ukuba nekusasa uNkulunkulu muhle uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bayophetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuright ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu alisibekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokho okuyiziqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho eshaywa kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection okuthiwa ibulala abantu likuzwe ngobani lokho linabantu abantu abayeke ukufafaza izindaba ezingamanga kuma WhatsApp group
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Uganda uvule ubulembu be-internet izolo ngemva kokubucitha ngenyanga edluleyo phambilini kokhetho olwenziwe mhla ka-14 ngozibandlela. Umongameli we-Iran uthi lelo lizwe lizahlonipha isivumelwano elasilobelana lamazwe angentshonalanga esilivimba ukubumba izikhali zembubhiso kuphela nxa amazwe la engatshengisa ukuthi lawo ayasihlonipha lesi sivumelwano. sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukaMnumzana Donald Trump lidale leSenethi kungene kulanga lesibili izolo lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi obutsha bodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende olwabangela ukufa kwabantu abahlanu. Icala leli lithethwa ngesikhathi umongameli zakhe zokuvuselela umnotho njalo ekhangelele ukuthi idale leSenethi lipasise iziphathamandla zikahulumende wakhe azikhethileyo. Abatshutshisi kudaba lukaTrump lolu bazaluchaya kuhle udaba lwabo phakathi kwamahola alitshumi lasithupha kuthi ngemva kwalokho amagqwetha kaTrump lawo amvikele phakathi kwesikhathi esifanayo. Sixoxelo cubu ngola ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubonayo yikuthi iMelika ihlukene phakathi okwenza ukuthi iDemocratic Party leRepublican Party zibe ngamanzi leoyili, kwenze ukuthi amaRepublicans lamaDemocrats kuSenate lakuHouse of Representatives bahlukane phakathi. Lokho ke kunomthelela kuimpeachment. Siyabona njalo ukuthi amaRepublicans awavumelani impeachment ukuqhubeka kwayo lokugwetshwa kwaTrump. AmaDemocrats ngobunengi bafuna kwenziwe lokho. Lokho siza kubona kuqhubeka phakathi kokuthoniswa kwaleli cala lize lifike ekucineni bedonselana, abanye beme kulolu hlangothi abanye kulolu hlangothi. Kodwa sibonile njalo ama-Republicans amanye athile kuSenate bevota lama-Democrats. Siza kubona kuqhubeka khona lokho ukuze kufike lasesinqumeni sokucina bazavota labo, kodwa ukuthi bazatholakala abeneleyo ukuthi bamfake icala bamgwebe akukabonakala ukuthi kungenzeka lokho.
I-impeachment le ungathi iyaziphazamisa yini inhlelo zikamongameli Biden njengoba laye esanda kungena embusweni nje?
Iyaziphazamisa inhlelo zakhe ngokuba udinga usekelo oluvela kuma-Democrats loluvela kuma-Republicans enhlelweni zakhe, ikakhulu okuncedisa ukuqinisa umkhono weMelika ngalesi sikhathi untengintengiswa i-COVID-19. Lezi zinto eziningi azidingayo njengoba wazibala, i-immigration reform, i-racial justice reform, i-climate change, zonke izinto leziyana akhuluma ngazo zidinga ilizwe leMelika lisebenza ndawonye. Njalo ke campaigne wathu zasebenze umuntu wokuhlanganisa isizwe, hayi ukuba lidunga manzi njengoTrump, kodwa abuthi abantu basebenze ndawonye. Lokho kakwenzakali nxa kuqhubeka kudonselwana. Ngakho kuyafisa ukuthi ngabe impeachment iyaphela masinyane ingaqhubekeli phambili.
Ubona izala nkomoni Ncube?
Ngendlela okungakhona kubonakala kahle kamhlopho ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okuvelayo kusiya phambili okwethusayo, indlela okuzaphuma ngayo yikuthi uzatholakala engelacala. Kawasoza tholakale ama-senators afika i-2/3 majority ukuthi bamtholele icala. Kodwa sizathola amanye ama-Republicans evota lama-Democrats ukuthi bamtholele icala, kodwa inani lingafiki kulelo elidingakalayo ukuthi bamtholele icala. Okungenza bagcine sebe siya kulokho okuthiwa yisensha, ukumsola kakhulu ukuthi bavumelane bengamaphathi womabili ukuthi bavote ukumsola ngendlela enkulu ngesenso sakhe leso ababe besisola. Okusho khona ukuthi endaweni yokuthi atholakale lecala asolwe kwenziwe isensha abangavumelana kuyo bengamaphathi womabili.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuzibheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi nge-coronavirus eZimbabwe izolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi kakaphumile sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Kule nkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha i-COVID-19. Ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owePaid Bridge mhla ka 15 ngomvulo ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungami linkomo.